Isiyaluyalu sonke lesesenzakalayo kuMDC kasingeke sincede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasusela izweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZanu PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakade laphakade. Yona leyo nto kakufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela kuxotshwana kucatshanwa kusenziwa zonke lezi zinto akusizi lutho lokho kakwakhe. Kakulikhululi lizwe, kakuyilethi democracy, kawuletha umbuso intando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzaba ngukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi uMakhupe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ePhalamende lakumakhansili abangamalunga eMDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi. Abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye simunye. Ube lombono wakho ngibe lombono wami sixoxisane ngawo sixoxisane ngawo sixoxisane ngawo size siphume lalokho sikuvumelana. Asikho konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa akakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi. Abantu kabafunde idemokrasi. Nxa idemokrasi izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama-political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanelanga kube nzima ukuthi bayizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale bexoxisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.